Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Umthwakazi ikudibana lamhlanje ngolwesihlanu mhla ka 25 kuNhlangula 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kathesi kefu ifakiwe kobulawayo abathi i-dusk to dawn ngezindlela ngo 6 ntambama kusiyajaya ngo 6 ekuseni.
Kubhubhe abantu abangu 17 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo, njalo kutholakale abangu 826 belomkhuhlane lo.
Bayakwazi phela ukuthi abantu abasediaspora iningi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki, kungathiwa kabavote vele abasozi bayivotela izani.
Bathukuthele abanye phezu kwamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa awukuthi abahlala phandle kwelizwe abasoze bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Umanyano weMathebeleland Forum usola amazwi kamnumzana Obedi Gudu phezu kodaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 826 belomkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula ayisikhombisa 1709. Asebebanjela umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane lane 44,306. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ezilichumi 10,526. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilichumi lanhlanu 15,940. Asebehlatshwe yakuqala bonke sebengu 725,582. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 467,733. Ukumemetheka komkhuhlane lo sokubangele ukuvalwa kwendawo ezichiyeneyo ezigoqela amalokitshi akobulawayo aphansi kwezigaba ezibalisa inkulumane iyemakhandeni kanye lasemalokitshini angenyakatho yedolobho agoqela impophoma, imzilikazi, iluveve, ingubo yenja, imakhokhoba kanye lenkaba yedolobho. Kulezi ndawo abantu kabasavunyelwa ukuhamba-hamba kungachaya ihola lesithupha ntambama u-6 o'clock kuze kuyechaya u-6 o'clock wekuseni. Amabhizimusi asevunyelwa ukuvula ngo-8 o'clock ekuseni avale emini yantambama ngo-3 o'clock. Amabhasi wona asevunyelwa ukuthwala ingxenye yabantu kuphela. Abaphila ngokuzisebenza bathi sebesidla luklubhu ngoba sokunzima ukuphanda. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
I-lockdown futhi iphinde ihlukuluze abantu ngenxa yokuthi kathesi kefu ifakiwe kobulawayo abathi i-dusk to dawn ngezindlela ngo 6 ntambama kusiyajaya ngo 6 ekuseni, okuza kwenza ukuthi abantu ngaleso sikhathi babe sebehlezi ezindlini singana nanzela futhi kuthi ukuthi sokuzaphambanisa ukusebenza kwalabo abazisebenzayo izakhamizi zikhala ngokuthi njengoba nxa kukhulunywa ngama-northern suburbs ama-clinical suburbs lawa akhulunywa amathathu i-CBD lapho abantu abaningi abathengisa bekhona kutho ukuthi labo sebezaba-affected ngenxa yokuthi sokuzaba le migoqo ethize ezabe benqabela ukuthi benze okuthize ngoba abantu bayasebenza so ukuthi baqobane laphana babe yisixuku lapho abasebenzela khona kuyabe kungasafunakali
bakhona yini eselikelezwa ukubana babotshiwe ngokungalandeli iziqondiso ze-lockdown
esikuzwileyo kumqoka ukuthi amabhasi kakhulu akazukho amanye akhona sibila kabanjwa ngenxa yokuthi bekuthiwa kawalandelanga izinqumo okumele zilandelwe ngalesi sikhathi somvalelandlini so ngokokuqala ke khonokho esikuzwileyo ngithemba kuzabe kuqhubeka sikuzwe okunye
wona umumo unjani
kakukakhanyi kakhulu ngenxa yokuthi anti i-lockdown leyi ngezinye indlela abantu bavele bahlala khonapho lapho abahlala khona so ukunyakazela kwabo kakuguqukanga ngenxa yokuthi nxa kuthiwa umuntu usephumula umuntu usempophoma umuntu usemakhandeni umuntu usenketa abantu labana lokhu beziphilela impilo yabo lokhu begcwele ezitaladeni lokhu begcwele abababuthana khona emsikeni yabo kakukakhanyi ukuthi kule lockdown ngenxa yokuthi nxa abantu besithi i-lockdown kayibe khona kodwa kuyukuthi baqhubeke lokhu bezisebenza kuzaba lakhonokho ukuthi kakukhanyi kuhle ukuthi kambe i-lockdown ikhona mbekayikho ngenxa yokuthi abantu lokhu beziphithizelela kakukakhanyi ukuthi kule lockdown njalo sinje lokhu sisaphikisana ngokathi vele ama-district akhulunywa ngawo agoqela wapha amalokithi so abantu nxa kuthiwa nkulumane bacabanga ukuthi yinkulumane isebhabhi kanti ibe yinkulumane i-district egoqela indawo zonke lezane ezigombolozela inkulumane emakhandeni idonsa izobudonsa kibophumula impophoma layo ingaphansi kwakhona ngale northern suburbs so abantu lokhu abanye vele kabakwazi lokuthi i-lockdown yakhona labo bayingxenye yayo kumbe ka-hatshi kodwa khona khana kutsho ukuthi ke kuseselomlando ukuthi kubalulwe kuhle njalo okwade kungaba ngcono ukuthi vele kuhle kube le statutory instrument esichoyo ukuthi sokule lockdown eyakuqala le esayizaba layo vele ukuthi abantu abavunyelwe ukungena edorobheni besokusiba lezincwadi besokusiba lani abantu abahlale phansi for amaviki la amabili
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Zithukuthele izizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe phezu kwamazwi ethulwe isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa awukuthi azisoze zafa zavunyelwa ukuvota ziphandle kwelizwe nxa izijeziso ezetheswa amalunga eZANU-PF ngamazwe afana leBhilithane leMelika zingesulwanga. Ngokubika kwenkundla yeNew Zimbabwe uChinamasa wethu leyamazwi la izolo uthe abasoze bafa bakuvumela lokhu ngoba amalunga abo engenelisi ukuyakhankasela ukhetho kwamanye amazwe ngenxa yalezi zijeziso. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuvumela i-diaspora vote engenayo embusweni. Sixoxele umgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo yena osole kakhulu amazwi kaChinamasa.
Into angayinanzeleliyo uChinamasa yikuthi at the end of the day ukwalisa izizalwane zeZimbabwe ilungele lazo lokuthi zivote zikudiaspora kulimaza ilizwe leZimbabwe umkhonomi weZimbabwe kakhulu ukudlula zona izidalwa zeZimbabwe ezaliswa ukuvota kunye lamazwe lawa afake lama-targeted sanctions. UChinamasa yena kumele inhloso yakhe kube yikuthi right now yini okungenziwa ngokhulumende ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lenhlala kahle yabantu beZimbabwe. Izinto ezibonakala kwamanye amazwe njengama-human rights violations yizo izinto ezenza ama-targeted sanctions ahlale engakhitshwa. IZimbabwe kumele ikwenze ukuthi ama-targeted sanctions aphume yilokhu kwakhulunywa yiwo la amazwe afake ama-targeted sanctions. For instance, i-America ile Zidera Act iyachaca iZidera Act ukuthi yini okumele yenziwe eZimbabwe ukuthi ama-targeted sanctions akhitshwe.
Liza kwenzani pho?
Thina esizokwenza ukuthi sibuyele back siyokhuluma lo iDim Nangagwa njengoba wayengumuntu owavumelana lathi masikhuluma laye ngodaba lolu lwe-diaspora vote esithi yena uyavumelana lakho ukuthi abantu abangaphandle kumele babe lalo ilungelo labo lokuvota njalo futhi evuma lokuthi iconstitution yethu ka-2013 iyavumela lokhu ukuthi abantu abaku-diaspora bavote. So esingakwenza thina yikuthi sikhankase yena umongameli simfake ekhoneni ngoba angiboni ukuthi i-reputation yakhe uyafuna ukuthi idamejeke abonakale njengomongameli olamanga, umongameli ongafeziyo izithembiso zakhe njengalokhu ayekwenzile size sihlangana la eNew York.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika. Insolo kaMoyo igcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu laye ophandle kwelizwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Alokhu yikuganga sibili kwabantu abaxhwalileyo. Bayakwazi phela ukuthi abantu abasediaspora iningi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki. Kungathiwa kabavote vele abasoze bayivotela izano. Nxa izano zithi kuqale kukhitshwa ama-sanctions balamanga bafuna nje ukudinga indlela yokukhipha ama-sanctions kodwa bengasoze bagcwalise isidiba futhi bafeze isithembiso sabo ngenxa yokuthi bezamile konke ukumatsha ukusebenzisa dakhi lezi ndlela ezijeneyo ama-sanctions kawahambi sebezama khathesi ukusebenza abantu abasediaspora kodwa iqiniso siyakwazi ukuthi umuntu osediaspora vele kasoze ayivotele izanu lezanu uyakwazi khonoko yikho nje hayi butsotsi ababenzayo ama-sanctions vele wona kafakwa ngabantu abasediaspora izanu uyakwazi ukuthi kumele yenzeni ihloniphe amalungelo oluntu ihloniphe ukukhetha ukukhethwa kwabantu lento ezinye ezijeneyo ukwenza ukuthi ama-sanctions akhitshwe kube lama political reforms lama security sector reforms lamanye nje ama reforms okumele abe khona yiko kuzakhipha ama-sanctions lokho kunye nje hayi ubugwelegwele nje kucatsha ngomunwe.
Kukhona yini abangakwenza abakwamanye amazwe lapha?
Nxa befuna ukuvota kabadinga amacebo okusekela laba abaphikisa uhulumende baze bawine ukuze kungene uhulumende ozabanika ilungelo lokuvota. Akulanto ngitsho le yodwa esingayenza singabantu abasediaspora ukuthi sivote kumbe uhulumende aze asizwele sivote ngoba uyakwazi ukuthi siphandle kwelizwe nje kasimthande. Esingakwenza ikubumbana njengabantu abasediaspora kumbe siyafaka imali sisponse ama-political party esibona ngani angakhipha izanu nxa sisiye ekhethweni sibanika imali ezwayo sibili sitshele laba simakhaya khona ngale eZimbabwe esiba sibawodla ngemali esiyenza ngapha ukuthi imali elidlayo leyi lidla kodwa mhlawumbe siyavota hloniphana imali yethu thina sidubekayo esithi silisupportayo elingavoteli laba abenza liphile ngokukholelwa njengenkukhu votelani abanye yikho esingakwenza i-diaspora ile power yokusekela ama-political party ngemali langoku-influencer abantu abasekhaya ukuthi kabavotele okunye hayi khona idoti lesiyibona kuzana yiyo kuphela indlela engathi i-diaspora voti bekhona.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lo Chinamasa ngalolu daba. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owemathebeleland forum usukhuthaze ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha i-National Peace and Reconciliation Commission ukuthi iphumele egcekeni phezu kwamazwi yasanda kwethulwa ngelinye lamalunga ayo umnumzana Obed Gutu yena othe udaba lwegugurawundi luyingxenye nje encane yendaba ezi zapatwa ili komishini. Amazwi la asolwe ngabanengi besithi ukuthi ululaza udaba lolu kanti njalo uthuka izihlobo zabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ababulawa yigugurawundi yamathebeleland lase-Midlands. Umanyano weMathebeleland Forum wasolile amazwi kaGutu kumbiko wethu leizolo usithi udaba lwalombhuqazwe ludaba olumqoka olungeke lulinganiswe lezinye indaba njalo olumele lube yilo oluhamba phambili ezintweni ikhomishini le ejonge ukuzilungisisa. Ustandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxele sikhulumeli salumanyano umnumzana Useni Spanda.
Sethuswe kakhulu inkulumo eka mnumzana uGuthu ehlisa umonakalo owenzakalayo oweground. Yona vele iNPRC isiqoqoqela sayo nxa sikhangela incwadi zabo abahlangana bexoxisana nge-strategic plan labantu bezigaba ezehlukeneyo bafaka lindaba eGugraund yabamqoka. Njalo siyabona upresident sowabuya lapha kobulawayo isikhathi ezehlukeneyo wathi yena lindaba iqakathekile ukuthi lungisiswe njalo into esemqoka njalo la yamkhathaza futhi kukhulunywa ngayo kulungisiswe. Ngakho siyamangala ukuthi manje nje ubaba uGude khane ephuma yena esehlukana lomuntu wonke okokuthi lapho bezikhulumela eyedwa engumnumzana Guthi okumbe iNPRC isithintshile inhloso yayo. Njalo kwesibili thina kuyasihlupha ukuthi njengoba kuludaba esilusebenza kakhulu labantu abahlala ngapha eMathebeleland abahlukuluzwa indaba leyo yomqhashi. Ngakho-ke sibona kuzakuba nzima ukuthi sizasebenza njani la iNPRC nxa ingakuboni lokhu kuyinto eqakathekileyo ngoba kithi ngapha eMathebeleland kuqakathekile. Ngakho kuyabe sokusitsho ukuthi nxa yona iNPRC ibuya ngapha siyabe sesiyimotshela isikhathi ngenxa yokuthi thina into eqakathekileyo kithi iyona le ground. But nxa uGude sithi kibo hhayi ayisontele umsebenzi akutsho ukuthi ngxa siyabe sesimotshelana isikhathi ukuthi sibonane labo lokuthi labo basibone.
Lingabe libakhuthaza nje ukuthi labo bekusole lokho kumbe kukhona inyathelo eliqinileyo
elizayosisa kwethu ukuthi yona iNPRC nxa sikhangela ugwalo lwayo esingathi i-5 year strategy plan basitshela bahlala lathi phansi njalo bakubhala njengoba ngikhuluma ukuthi yinto eyamukelwa yi-NPRC isebenza lathi njalo kwahanjiswa lasephalamenti kodwa ngokwazi kwethu abatshintshanga. Kutho ukuthi into esidingakalayo ukuthi bona bezehlukanise le nkulumo le kababa uGude ukuthi engxenye bezikhulumela eyedwa asazi izinto abantu abazibemayo lezinto abantu abazinathayo engxenye ubesuka khona ngale bekungabi yinto yenhlanganiso yabo.
Umfundisi Useni Spanda ngomanyano weMathebeleland Forum. UGude yena wala ukukhuluma le Studio 7 ngalolu daba. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kubotshwe owesifazana ontshontshe usana obelusanda kubelethwa ekliniki ye-Epworth eHarare. Umsolwa nguJosi Kanzimbe yena othi ubefuna ukubulala lolusane ukuze amphe omunye othengisa amakhanda abantu kwele South Africa yena abesephiwa ikhombi. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa owabulala ugogo owayengumqashi wakhe ogwetshelwe ukupika okweminyaka engamatshumi amabili lanhlanu 25 years. Umsolwa nguIphithule Moyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Njani manene la manene kazi. Siyabonga bonke kubo Studio 7 abasakazele indaba njoba zinjalo bizikhipha zijisa. Thina siseGoli siyazizwa amagumbi amanomhla. Ngizakhuluma ngomthwakazi. Umthwakazi abakuyavuma singavula amaphatha amaningi. Xa sisupport umthwakazi asupportile umthwakazi. Ozapho bani bani sikuthinene kumthwakazi. Kumbe bona umthwakazi nxa sisiya kuzapho siphuphe sibe kuzapho kumbe sibawu kungabi ngamaphathi iphathi amaqembu qembu qembu qembu. So kungani ibhizinisi bengubona kwami sokuyibhizinisi ukuthi sebevula amaphathi nje abantu besenze nje ibhizinisi ukuthi ngatholana noma sithu nalawo yena siyabe sisesihlalweni yaphi ephalamenti ehola esidlala abantu abakhe. Abantu bakhe befunda overseas lina liyabe likhe sibhikitsha khonapha ekhaya sitshaba izala singo-DDC esinikelwayo u-DDC uyabe lokhu sithi sayize nje alikhe siyabamba wena kuyivele phezulu esihlahla ekezilwisana lenyathi phansi yizo ezikhahlela umntomo yizo ezihlatshwayo abantu ababefunda overseas sokuyibhizinis lokho njalo umthwakazi kwenza kuhle impela kakhulu siyakubona labo zapho izapho ayilamhlobo noma yayisempini egangeni kwakungalamhlobo ngekhona so imthwakazi ngilokusola kancane laphana umthwakazi aluba kungakhethwa umhlobo ukuthi labana sifuna abamandebeleni kodwa funa amaprovinsi anje noma ngoveke eharade xa ifuna ujoyina umthwakazi kajoyine noma lishona asephathi yamashona yothi iphatha imelanga ibe ngamandebele yodwa ayimelanga ibe ngamashona wodwa amelanga ube liphatha othiwa ngamavenda yodwa iphathi kumele ihlanganise wonke umuntu osezimbabwe okhulumayo nguzinja siyamkhonkhotha ngisechorosho
Sanibona, sanibona abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Hayi mina abantu bakithi bayangxaka mpela ngoba izinto eziningi ziyenzakala emehlweni yabo. Izanu PF iseza izinto emehlweni yabo. Kodwa angeke uzwe bekhuluma njengalokhu asebekhuluma ku-corona. Kanti bona abantu waye bengasabi izanu PF into abayaziyo, isabi corona into abangayazi. Zingaki izihlakalo ezizwa izanu PF emehlweni abantu kodwa abantu kabasabi. Kodwa i-corona ngoba still izanu PF la ibulala abantu emhlweni abantu kodwa abantu kwabakusana ngoba manje phela i-corona yizi hamba phambili kodwa still izwela kufana le yezanupf into eyi-one phela i-corona lezanupf kuyabulala konke sikhuluma kanje abantu bayathunjwa abantu bayarethwa abantu babanjwa inkozi zisuku zonke kodwa ngeke uze ukuthiwa kulo muntu oyi-one obanjiweyo selokhu mhla kusezakala lezi zihlakalo ngubani umuntu okwazi ukuthiwa ubanjiwe i-evidence iyaphuma exactly
Uyasambeni madoda siyovota sivotela inkululeko Salibonani basakazi boka Studio 7 nabalandeli boka Studio 7 bonke njalo basakazi boka Studio 7 abasilethele indaba ekuseni nantambama okhulumayo omoya indoda edakwa khona le emagondeni amanti esigabeni selubhani nizothanda ukugxila kakhulu kubafowethu laba abatsha ngibakhuthaza kakhulu thi bafethu sikubonile konke kwenzeka ngakho ke asisukumene ngobuningi siyobhalisela ukuvota sivotele utshintsho let's vote for change kwenze le generation encane ezayo ithole leli lizwe leli selingconywana kunalokho esikubonayo kwamanje aba basiphetheyo bezidlela nje kwasani konke okuvelayo nje bayadla konke abakutholayo bayazidlela nje bekhohle ngabantu abaholayo ngiyabonga
Salibonani, salibonani bantu bakithi eZimbabwe bakithi. Salibonani, mina ngikhulumayo, nginasimba, komadabe, iPlumtree. Hey bakithi mina ngihlukumezwa ngamaparty eZimbabwe amaningi kangaka. Abantu beZimbabwe kabalanhloso yokukhipha izano, balenhloso yokuthi babuse nje, badle labo. Ngani balenhloso yokukhipha izano? Ngani ngakubi lamaparty amaningi kangaka? Ngani sijoyina amaparty ebe ngu-3 kumbe 2? Ukuthi ngama opposition. Si oppose le iparty ekhona, sikhiphe singayikhipha. Sibe sesibona ukuthi siyachiyelana yini lombuso. Hayi khona ukuthi umelele embusweni 40 something years. Uloku ngumbuso wento eyinye. Hayi bakithi asizameni ukuthi sike sizithintheni nje lapha lefuneni ukubusa sonkeni. Sonke nje sikubambe into eyodwa yokuthi vele into esiyifunayo kakhulu kakhulu asikhipheni lo muntu kuqala. Sibe sesiyacabanga okunye phambili nokuthi ukuthi sonke sibe sesiya omunye nami nami ngifuna ukubusa. Omunye nami ufuna ukubusa, omunye nami ufuna ukubusa. Hayi akukho right lokho fake.
Bona ngothunkameli to Elder Spanda hayi siyabonga umsebenzi wenu siyabonga umsebenzi wenu oluyenzayo thanda lati siphawule okuncane silakho akulabandla lezana liyawina akula lokho soba sidebe baza wena ngo 23 hayi akula ngibonje kule youth voted izano ayikho youth voted izano sene siyibona yahlukumeza abantu yenzane konke izana iyachaya abantu uthi abaza wena ngo khetho ka 23 akukho lokho ngibonje kule youth voted izano ayikho bahamba nje emakhaya kumbe amaphandleni bancenga izidala izidala intili ivele ibandla lezana akula muntu omutsho ovotela izana bangarikho gawule gawule etshona ekhuluma lapha simlalele ekhuluma into engasiyo umuntu omdala sibulengela nhloni azama utshilayo nxa ekhulume bonje ukhuluma iqiniso ugawule hlala amahobeni kodwa kuthi uthi ayizani izani iphethe kahle abantu ibulala abantu
labo kuve kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iAmnesty International sezikhuthaze amazwe aseAfrika ukuthi aqinise uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yeCOVID-19. Kubike intathelizindaba yeVoice of America uColumbus Mavunga. Intathelizindaba yomsakazo munye uHalima Athumani ubika ukuba abazisebenzayo kwele Uganda sebethwele nzima ngenxa yokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane weCOVID-19. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi ibandla lakhe lamademokrasi kanye leliphikisayo elama-Republicans asevumelene phezu kwesikhwama semali ezasetshenziswa ukuvuselela izakhiwo ezifana lemigwaqo lamabholoho esiphansi komthetho we-Infrastructure Bill. Lokho kujabulise abanye ngoba amabandla omabili ehlala edonselana. Isikhwama lesi singena kumabhiliyoni lamabhiliyoni. Kodwa uBiden uthe kasoze asayine lumthetho nxa iPhalamende ingavumelananga phezu kwemali ayifunayo ezaphathisa uZulu weMelika ngenhlelo zentuthuko. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ungakhanya ngathiwa i-infrastructure bill leli lizanceda abantu abaningi ukuthi bathole umsebenzi obhadalayo in a competitive rate plus ukuncedisa i-infrastructure. Sibone i-bridge yesterday ngathiwa it fell because of non-maintenance. Sibona ama-bridge amaningi anje. I think 20 years ago, I guess I won a line in Arkansas, Estimela Sangene Manzini. Sabona futhi elinye in Minneapolis 10 years ago lalo futhi laqhamuka. So into eqhakathekile le is ukuthi ba maintain infrastructure imgwaqo ama bridges le everything ukuthi kube le enough development and investment in the communities.
Lokhu kungaba kuveza yini ukuthi sizabona kusiba lokuvumelana entweni eziningi kuyiwa phambili phakathi kwama-Republicans lama-Democrats?
Ngibona ukuvumelana kwabo lokhu is a positive way forward. Ngoba besikwazi ukuthi since Obama aza elected in 2008, ama Republicans and Democrats bebengavumelani at anything, even the critical need areas. Enye into engiyibona ngathiwa izanceda in the future, sibone uloya kamongameli welizwe ophumileyo uTrump uGiuliani ebotshwa ngendaba zokuqamba amanga ngenxa ye-election. So sisibona ngathiwa ama-Republicans asebona ukuthi vele i-strategy sabo lesi sasiyino kuphela asisebenzi, ngoba abantu bonke sebebona ukuthi yibaphi abasebenzayo in Washington. And futhi in 2022 sesibona ukuthi sokubuya ama-elections midterm and abaningi bangikhona are up for re-election.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangu-826 belo mkhuhlane lo. Bathukuthele abanengi phezu kwamazwi kaMnumzana Patrick Chinamasa awukuthi abahlala phandle kwelizwe abasoze bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Umanyano weMathebeleleni Forum usola amazwi kaMnumzana Obedi Gudu phezu kwegugurawundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.